Abaku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 31 kuNtulikazi 2024 ngoCape Sdube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Simelisizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebubi ofundisa owayefundisa abantwana wokuthiwa kazilutho ngolimi lwesiNdebele usebiselwe esikhundleni sakhe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Umbuzo uba yikuthi kade abantu uma begada indiza icala linga, kodwa akusiyonto entsha, yinto abayenza even langama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe.
Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Aluka yindawo uhlelo lokuvumela izizalwane zeZimbabwe lezeBotswana kuba zisebenzise izithupha uma zingena emazweni la. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Simelisizwe Sibanda owazama ukuxotshisa umbalisi ongazi ukhuluma isiNdebele ofundisa kuzinga le-Early Child Development eMathabeleni North usexolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osembisele esikhundleni sakhe somsekeli womphathintambo wogatsha lwezemfundo. USibanda wayefuna kuxotshwe unkosikazi Winnet Maratse eClonmore Primary School eBobi esithi wayengakwazi lokuthi kuyini uqedu. Incwadi elotshwe ngophethe iofisi kaMnangagwa umnumzana Martin Rushwaya iveza ukuba uSibanda waxolisa kakhulu wathi kaphinde ekhulume ngodaba lolu lokunye. Ngasenelisanga ukuxhumana loSibanda ukuba akhulume ngodaba lolu. Ukuxotshwa kwakhe kuhulumende kwacaphula abantu abaningi eMadebeleland abakhala ngokuthi abantwana abafundiswa ngabantu abangazi isiNdebele. Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso yamagqweda elwela amalungelo oluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abane laba ababalisa unkosazana Namatai Kwekweza, umnumzana Robson Chere wenhlanganiso yababalisi yamaphandleni yama-Gumated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ukansila ka-Ward 5 eHarare umnumzana Samuel Gwezi lomnumzana Vusumuzi Moyo bathethwe ngamapholisa njalo akwaziwa ukuthi bangaphi lokuthi betheswa cala bani. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyati utshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngokubotshwa kwabantu laba. Ukubotshwa kwabani laba kuza ngesikhathi uhulumende ebopha abamabandla aphikisayo labosoda umbuso weZANU-PF ngoba esithi baqoqa ukutshengisela ngodlakela ngesikhathi somhlangano weSADC uzaqhutshelwa eHarare ngenyanga ezayo. Amalunga e-SCC angamajumi phose ayisitshiyangalombili akoqela umnumzana Jameson Timber asedlulise inyanga evalelwe ngemva kokubotshwa ngesizathu esifanayo. Kodwa alilandula leli cala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqwe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyamangalisa ngoba umbuzo uba yikuthi kade abantu uma begada indiza icala linga, kodwa akusiyonto entsha, yinto abayenza even langama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe abantu babebabopha nje mahlayana. So singathi ingwe kayikatshintshi amabala.
Uhulumende uthi ababotshwayo laba ngabantu abazama ukuphehla udlakela. Ungathini ngalokho?
Ngibona ngazathi nje ngohulumende ohlala esethuka ukuphehla odlakela elizweni ilizwe leli abantu abaphehla odlakela ngabangafuna ukulandela iconstitution asebesithi sivote kumnyaka ophelileyo akula service delivery improve leyo sebekhuluma ngokuthi uEmerson ngo-2030 aqhubeke busa abantu kanti uma besiye follow sibaphehla njani odlakela so ngibona ngazathi ngohulumende nje osesethuzwa la isithunzi sakhe ngokwehluleka ukubusa kuhle abantu ngoba kangubona ukuthi umoda behleze eSozberry begarden diza besiye folosi icala asebelenzile yilipi njalo kwathi uma abantu bezaphehla udlakela ubabopha sebehamba kumbe nibabopha sebesenza lelo dlakela ngoba kathesi kakulanto ebonisayo ukuthi bebephehla lolo dlakela ngaphandle kokuthi imagination yakho uhulumende nje kuphela.
Yebo uyathi ukuthi uhulumende lapha wesaba nje umnyama ngelampisi uhlukuluza abantu kungelabufakazi kodwa kungenzeka yini ukuthi njengokutsho kwakhe bebe bekhona mhlawumbe abalutshana abangaba beqoqa lolo dlakela.
Uhlupho ukuthi uhulumende lowo ubaba yena lo osesihlalweni ifu ukhumbula befuqa umgabe kulezithembiso azinikeza abantu wathi uzahlonipha ilungelo loluntu wathi abantu bazaba lelungelo lokuthi betshengiselele lapho bengasuthiseki ngoba kulilungelo labo elisesisekelweni sokambona ukuthi uma abantu belezinsolo befuna ukuthi beqoxisane layo uhulumende wabo kulokubi okuyabe sokwenzakele ngalo oko kodwa nanku kasikaboni anything kodwa sibona nje abantu behlokulozwa kodwa hayi nanku abantu bafuna ukutoyitoya okulilungelo labo esisekelweni selizwe ukuthi lapha abantu besizwa befuna ukuthi bexoxisane lo hulumende ngokutoyitoya kufuze bekwenze as long as beyazisa amapolisa as long as bengasoze bedilize impahla okuyikuthi so far kakukho okubonisa ukuthi abantu bafuna ukwenza khonoko so ngibona ngazathi even abantu befuna ukuthi bedemonstrate akulanto embi ngoba isisekelo siyabanika lawo malungelo ende lo baba lo osesihlalweni ngo-2017 wangena ngedemo anti wathi ngoba expression yabantu wathi the voice of the people is the voice of God
umnumzana Mbusi ophuzwayo ngokhokhela inhlanganiso elula amalungelo oluntu ebhethu likaZulu bexoxa lomthungameli Gomo weStudio 7 ekobulawayo olunye udaba. Amapolisa namhla abophe umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu abamiswe emthethwandaba besethezwa amacala okuqhuba izibhizimusi lokuthenga amalayithi eHarare ngendlela ezingaqondanga. Ababili laba kuthiwa babambisana lezisebenzi zekhansili baphanyeka khona incwadi zamabhanga lokunye kwakugcwele amanga ukwenzela ukuthola umsebenzi wokuthenga amalayithi abiza phose izigidi ezilitshumi zamadola emelika $9.2 million. Okwamanje bavalelwe entolongweni bemelele ukuthoniswa amacala okutshontsha imali karhulumende edlula kancane izigidi eziyisikhombisa zamadola emelika $7.3 million okwakumele bethenge ngayo imbuzi zikazulu phansi kohlelo lwe-presidential goat pass on scheme. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namhla sikubhakazile ukuthi ngempela kulesiphatha amandla saso esagqoba untombazana oleminyaka elithumi lanye uRubarashe Takamanya ngemoto wabhubha ekuqaleni kwalenyanga. Okhulume leStudio 7 emele isigodlo lesi ongathandanga ukubedwa ngegama uveze ukuthi baphakathi kokukhulumisana lohulumende wakuleli kanye lamapholisa ngalolu daba uthi njalo sebeke bakhulumisana lomndeni kamoyi. Amazwi la aza ngemva kokuba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uveze ukuthukuthela kumaphephandaba kahulumende esithi elezimbabwe lizasebenzisa zonke indlela ukufinyelela isiphathamandla seMelika umnumzana Eric Kimpton yena athi wahle wabalekela icala wabuyela kibo eMelika ngemva kwalingozi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika aqaphele amazwe entshonalanga abuna ukuphambula izifiso zikaZulu kuze kazileli. Umlangaka oyedule amazula evula ukusemthethweni umbuthano weSadic Industrial Week eHarare namhla uphinde wathi kaselandaba lezijeziso zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga athi wenza ubukhohlakalo njalo wephula ilungelo loluntu. Ukuhlaziya okwedulwe ngumnangagwa namhla sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ukuze kusebenze khona lokho kuzadinga ukuthi bakhe ezomnotho eziqinileyo. Ngokuba kwenza bakhangele kwamanye amazwe kuwukuthi kugcwele ubuyanga, akulamsebenzi izinto kazisebenze elizweni. Akwenelanga ukukhuluma ngokuthi kasiwafuni labanye amazwe lalawana, asiwafuni amazwe entshonalanga. Ngokuba kukusa abantu entshonalanga yikhona lokhu ukuthi kulosizi kule ndlala phakathi emazweni e-Afrika. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi bakulungise khona lokho, bangakhulumi nje ngokuthi labanye amazwe kasiwafuni, kodwa kumele balungise ilizwe ukuze likwazi ukuzimela, akwazi ukuzimela amazwe e-Afrika ngendlela efaneleyo.
Bangakwenza njani khonoko?
Kumele bayathuthukisa amazwe. Okwamanje amazwe e-Afrika amaningi agcwele ubuyanga, ubuyanga obukhulu, indlala enkulu ise-Afrika. Khona lokho kumele kuguquke. Kumele siqalise ukuba lathi le industry esebenzayo, sibe lezimoto esizakhela zona, sibe lama-aeroplane esizakhela wona, amakhompyutha esizakhela wona, amafoni esizakhela wona. Kumele sibe le industry ecacileyo, hayi ukuthi sibe ngabantu kuphela abeyeme kulezi ezembiwayo lokulima kukodwa. Kodwa kumele sikhule kulalokho ukuze kufike khona lapho kumele kuqedwe i-corruption. Ngoba into ebulala ilizwe i-corruption. Into ebulala i-corruption yikubusa kahle. Okungekhoyo emazweni anjengawethu yikubuswa kahle kwelizwe. Yikho i-corruption isidla konke okufanele kuye ebantwini, isidla konke okufanele kuye enothweni yabantu ukuthuthukisa ilizwe. Kuyaphela du. Ngakho-ke khona lokho engabe ngakukhangela e-Afrika, i-Afrika yonke wonke amazwe ayilwisi i-corruption, abuse kahle ukuhlonitsha umthetho, uhlonitshe amalungelo abantu, i-Afrika izoba lenguquko, ithuthuke ingeyami noma kusentshonalanga noma kusempumalanga noma kuseningizimu kumbe enyakatho.
Lo ngumnumzana Evidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, ubekhokha le Studio 7 ekoBulawayo. Umhlangano omkhulu weMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Summit oqale ngomvulo eWashington DC ugqitshwe namhla eWashington DC. Utaboka Ncube weStudio 7 usethulela lolo daba.
Umhlangano lo ubuthanise abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abaphatheke kuhlelo lolu okwamaviki ayisithupha emakolishini emfundo yaphezulu akwele Melika. Lo nyaka uhlelo lolu olwasungulwa ngomongameli wele Melika umnumzana Barack Obama lwenelise iminyaka elitshumi lwasungulwa. Abatsha abakwele Zimbabwe abangamatshumi amane lambili 42 bakhangelele ukubuyela eZimbabwe besiyathuthukisa imisebenzi yabo kulandela ukulolongwa kwabo emakolitshini akwele Melika abebafundisa okutshiyeneyo okugoqela ulwazi lwezamabhizimusi, ubukhokheli, ukulisana lokuguquka komumo womkhathi lokunye. Omunye wabatsha laba ngusomabhizimusi unkosazana Victoria Mpho Kuhlegazi ongumqondisi wenkampani ayisungulayo eVicky Dokam Investments.
Ngakutshiyela abantu abangafuna ukubuya labo be-participate kuprogram leyo ukuthi bengesabeli khathana, beqale bezame, kungangcono beyehluleke bezamile. Akumelanga ukuthi behle bezitshela ukuthi bona abakhwalifayi, kumele bezame. As long as iminyaka iphakathi kwe-25 le-35 kumele eqale ezame, because isikhathi lesi opportunity le esibelayo, it was very empowering. And even lami nje mbuyela khona ngale, ngizafika ngibatshela, ngiba-encourage ngo-September ama-applications mayevuli ukuthi be-apply.
Umnumzana Nkosikhona Blessmos Vanda ongumqondisi wenhlanganiso we-Institute for Research, Advocacy and Development obeqhuba izifundo zakhe ekolitshini le-University of Georgia uthi ulwazi alutholileyo luzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakhe njengoba ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso ngenxa yokuguquka komkhathi.
Mhlane labo science bakhona beMelika sesakhe ukudlelwane obunzulu obujulileyo obuzenelisa ukuthi ngikwanise ukusebenzisana labo ngisebenzise njalo futhi amathuba etechnology abalawo la ukuze sizame ukulwa lesimo seclimate change kwele Zimbabwe la kwele Africa yonke nje jikelele.
Omunye oqhube izifundo lezi umnumzana Njabulo Sandawana ongusomabhizimusi owasungula inkampani yeLink Wire Media Tech News uthi uzakwabela abanye abacha lolu lwazi.
For the past 6 weeks ndo kunenga kulu and mina bengise University of Texas at Austin besilo Professor John Doggett besifundisa okunengi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship olwasungula ngomnyaka ka-2014 luvulela amathuba okuthuthukisa abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 minyaka yonke eyokuqhuba izifundo emakolishini atshiyeneyo eMelika, njalo luxhumanisa abatsha base-Afrika abalobuciko abavela kungatsha ezitshiyeneyo ezigoqela kwezombusazwe, amabhizimusi, amalungelo kazulu lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngimutabo kancube.
Sizikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. UIsmail Haniyeh, umkhokheli weHamas, ubulewe kwele Iran izolo ekusihlwa. Abazindaba abe-Associated Press babika ukuba iHamas ithi ubulalelwe endlini kulelo lizwe lobemlindile. Ele Israel eselibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 39,400 eGaza kalikatsho lutho ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan uphose wabulawa ngesikhathi edakazelela ababhuthe izifundo kwesinye isikolo elizweni leli. Ilizwe lakhe lilwisana le-Rapid Support Forces ezama ukuhluthuna intambo zombuso. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ngwezibhatalene lezeMelika, yaqhubeka imikhankaso yokudinga umongameli weMelika ngenyanga kaLwezi, njalo unkosikazi Kamala Harris webandla lamademocrats ubedinga usekelo izolo edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umsekeli kamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans umnumzana James David Vance yena ukhankase eNevada izolo. Ukuhlaziya okwenzakala kumkhankaso le lokuthi amanzi agelezela ngaphi, usithandekile Mdlanga weStudio 7 uqoqele lomnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
Uma sibuka umnumzana uVance lona abavoti baseMelika basamfunda ukuthi ungabe hlobolunye lomuntu. Uma ngabe kuwukuthi bezambona njengomuntu ongakwazi ukuthi anqande uTrump, njengobani simazi naye uTrump ukuthi ukabe ngumlilo nje wamaphepha, angaletha ke okuthile okungenza amathuba kaTrump athukuthuthuka. Kodwa nxa ngabe umnumzana uVance engahluleka ukukwenza lokho, abantu ngokuhamba kwesikhathi ama-Republicans esewenzile umsebenzi, asimboni uDonald Trump ethethuka kakhulu amathuba akhe. Sizakhumbula futhi sise ukuthi ama-Republican amasu okulwa lolukhetho kade bewakhe bewabhekise kuBiden ukuthi bebengadlali ibhola kakhulukazi kodwa bebedlala umuntu. Manje uBiden engasekho sekusho ukuthi sekufanele ukuthi amasu abo atshintshe wonke. Kodwa ke sizakhumbula futhi ukuthi ama-Republican agcwele kakhulu ngalabo abantu esengathi ngama-right winger ontamo lukhuni wase-America. Uma uDonald Trump ezabuyela kulokhuyana akade saziwa eyikho khona ukuthi i-America kuqala, engafuni ukuthi abe nobudlelwane obuqanda ikhanda namazwe omhlaba, asimboni uvansi lona esiza nokunye okungenza ukuthi abantu bamthandisise uDonald Trump. Ikakhulukazi uma sibuka umdlandla lona uHarris akhanya eza nawo nokuthi nje ama Democrats asozoya engqungqutheleni ayo, kuyacaca vele ukuthi uKamala nguyena ozo hamba phambili kuma Democrats.
Singabonani ngemva komhlangano omkhulu wamademocracy weconvention?
Kuzoba yikuphakama kwamathuba awo amademocracy. Uma besakha ke amacebo abo, bazobe sebewakha sebebuka ke amandla alama amakandidate amabili amaRepublican, uDonald Trump noVance. Bengaphuma laphana mhlawumbe futhi ngamanye amagama esemo United, ngoba sibonile ukuthi uma uBiden ehoxa ethi yena uncoma ukuthi uKamala angene endaweni yakhe, kube khona abanye abangazange bazwakalisa ukuthi bona bathini. Yilapho ke futhi okusazosicacela khona kakhulu ukuthi sisiya phambili iliphi iqembu, ngumuphi ongadla umhlanganiso phakathi kuka Donald Trump no Kamala Harris.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obekhuluma ezimele ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sekulokuthandabuza phezu kohlelo lokusebenzisa izithupha phakathi kwesizalwane zeZimbabwe lezakwaleBotswana uma zingena emazweni womabili. Sekuthule kunxazombili ngemva kokuba omongameli bamazwe womabili bebeke ngohlelanja ukuthi sebevumelana ukuthi kusetshenziswe izithupha endaweni yamapasipoti. Intatheli ye-Studio 7 uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Awulalutho osoluke lwakhulunywa phezu kwalolu daba lokho umongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli Mokgweetsi Masisi babika ngohlolanja ukuthi sokulolongwa isivumelwano sokuthi kungenwe ngesithupha eZimbabwe lakweleBotswana. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe umnumzana leMogangwa abhekaza angafuna ukukhuluma phezu kwembiko ethi udaba lwesithupha selufike emaphethelweni lungazange lusungulwe. Kodwa esinye isiphathamandla uhulumende weZimbabwe sitshele iStudio 7 ukuthi akuzange kube lomhlangano ngitsho lowodwa phezu kwalolu daba. Inhlanganiso ezitsheneyo zibikwa zidinga ingcazelo kubohulumende bamazwe omabili phezu kwalolu daba. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community kweleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi bacabangela ukuthi ukhetho oluzayo kweleBotswana yilo seludale ukuthi lolu daba lufakwe eceleni.
All is not lost. Mhlawumbe ngemva kwama elections yinto eza engavuselelwa ngoba ama emotions abantu kathesi angathi aphezulu. Kodwa ngemva kwalokho maybe into engakhangelelwa engabuyelelwa kulungiswe.
Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHaveron la ucabangela ukuthi ukhetho elo olumise konke ngoba inkokheli kamasisi sesaba ukuthi ingalahlekelwa ngamavoti uma ingaqhubeka ngohlelo olungafunwa nguZulu.
Nanzela ukuthi nje ubana leli lalo leBotswana li siya kuma elections lapha ngabo zithi ngo-October lapha. Yeah, ya kusekhashana. Kanti njalo sinanzela ukuthi bona vele ama citizens alikuleli lizwe leBotswana. Hayi, indaba le abayithakazeleli. Ukukhuluma iqiniso sibili siyakwazi sihlala labo lapha. Abakujabuleli. So kungaba i-challenge kulabo ababusayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Ntokozo Thebe uthi kuyadanisa ukuthi sekuthule ngodaba lokusetshenziswa kwezithupha. Abanye kweleBotswana bathi ukuvumela abeZimbabwe ukungena ngezithupha kungadala ukuthi bagcwale kuleli. Kodwa uMasisi ezama ukuthengisa umbono wokuthi kusetshenziswe izithupha, wathi lokhu kuzayehlisa inani labantu abangena bevela eZimbabwe okungekho emthethweni.
We are trying to eliminate the urge for illegal migration. We want to make sure there's legitimate entry.
Sizama ukuthi sikwazi ukuthi ngubani ongenileyo elizweni, sibe lolwazi olugcweleyo ngabo. Okwakathesi abangena kungekho emthethweni asazi lutho ngabo. Lokhu esizama ukwenza kuqondile njalo kuthuthukisa ubudlelwano bethu njengabomakhelwane.
Noma nje ngakucele leZimbabwe kwamukelwa ngentokozo ukuthi kuzasetshenziswa isithupha, abeBotswana bachila amakhala. Odabuka kwele Botswana umnumzana James Mpho lawe uyawuphikisa umbono ukuthi abeZimbabwe bangene besebenzisa isithupha.
No, we are opposed to this thing yabomang Israel.
Asivumelani lo mbono lo ngoba kungaba nzima ukuthi siyenelise inani labeZimbabwe elingenayo kwele Botswana.
Lolu daba lwaze lwafika edalela eParliament eBotswana lapho ngisho lamalunga ebandla elibusa ele Botswana Democratic Party afunga ukumela isitha kumelanga uvunyelwe abeZimbabwe ukuthi bangene besebenzisa isithupha. Ukanti akuzange kube lokuxokozela ngesikhathi ele Botswana livumelane le Namibia phezu kohlelo olufana lokusebenzisa isithupha. Pangunhlola njanyakenye ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sokuthi singathuse ukuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ngicona njani umpofu nanxa engasozidlala nje eyami odi kodwa ngizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela laba bantu bezana asebesenza ngakhona sebesivisa ubuhlungu obudlulele siphakathi kobuhlungu bokubotshwa ekuseni emini ntambama ekuseni emini ntambama sidiziswa izimali ezijisiwe labo babuya bazosidizisa ukusibhadalisa ipassport besi-overcharge besi-charge imali ezisabekayo kanti vele kufanele ukuthi size senze njani. Ma uthi uye ekhaya uzothola amagumaguma abo angamaphoyisa ahlezi imigwaqo yonke le hamba bethatha imali bethathela abantu izimali thathela umalayitha bona la abasela lutho abalwenza abavala amafactory bavala zonke izinto sebebheka ukuthi ngapha e-South Africa kufanele ukuthi thina sibasebenzile lanxa bangazibabe abakutho kodwa yindlela abavele besebenza ngayo. I-South Africa bayithagethe kakhulu umuntu wonke oze lapha e-South Africa bamenza inkomo yokusengwa isengelwe izana sihluphekelani kathi ikakhulu thina abantu bakamthwakazi ngapha thina ngapha emandebele sakubona okukhulu angazi ukuthi loza zasikhulula uzovela kuphi angazi ngempela ngoba kukhona okufanele kwenzeke kathi sihluphekelani emhlabeni sophila kuphi emakhaya ngale baphuma abantu babo ukuthi bazofaka amalembu abo bagcwala indawo yonke awuzozwazi ukuthi kwenzakalani pho kathi siphephelephi lina isiphile njani.
Studio 7, eqinisweni isadeki isigijima isisiya khona ngale Harare sokusiyadliwa amakhekhe sokusiyaphuzwa amatiye ngamanye amagama isadeki ilanda ukuyazichaza ukuthi lokho eyayikutshele abantu ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga kube kungalona iqinisa ngoba nampo phela sebevuma phela sebesiyamgcoba khona ngale ukuthi ebe nguchewe wesadeki njalo okumangazayo ukuthi kathi isipunepune esingaka ngesa ani okuzwakala impela abantu bezano into le impela bayibona ngathi sebesezulwini kuyaqala yini ukuthi khona owazifakayo elizweni ukuthi ukhokhela ilizwe ezofakwa yini ukuthi khona senguchewe sadeki akuyona into entsha siyakwazi ukuthi vele kithi nje izano nje ihlala izihlalela embusweni ende iyakwazi ukuthi akulanto abantu abazayenza ngoba lati sesavuma ukuthi izenzele umathanda ngoba iZimbabwe ngeyabantu bezano kodwa kuyadanisa ukubonisa degigijima isiyakhona ngale kusuka iziphithiphithi kuthiwa khona kulomhlangano omkhulu umhlangano lwana lobu ungaba khona empilweni zabantu abangasobezano awukho umehluko ozaba khona kuyazi kuyevalwa nje abantu bezihluphekela kuphela.
Studio 7 njani Studio 7? Oh, na ma-passport adura ngawo thina. Kumanje nginabantwana abawu-4 abafuna ama-passport. Sekufanele ngikhiphe 25,000 ngiyayithathaphi. Angisebenzi. Ayasibopha lapha e-South Africa.
Laba ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Live talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe kuba ngentengo yama-passport abazanikwa abahlala kwe-South Africa. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela namhlanje. Umnumzana Simele Sizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebobi ofundisa abantwana okwakuthiwa kazi lutho ngolimi lwesiNdebele usebiselwe esikhundleni sakhe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu kade besiya eVictoria Falls. Siqhubeka lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kunjalo zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.